Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 7 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Umumbonelwano ungazubona uyehlile khona phana abaningi abantu ngendlela eqondileyo. Umumbonelwano ngowe-social welfare kodwa ifoko abantu bezanupiefu, abantu bephathi bakhethana, abantu bona la bakhethana, banikana ngokwazana abantu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi izisebenzi zikahulumende ezaba ukudla kwe-social welfare zilenkethabechabi.
Ukuthi njengoba nathenga same stores that they buy, and after that we have to send the staff form and siyakubhatalela wonke lokho, and then socially as well, because already kune-animosity yokuthi ama-foreigners babathathela umsebenzi. Economy is on recession, kuzokwenza futhi ukuthi besonta ama-foreigners more.
Izisebenzi zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwele-South Africa zithi zikhathazeke kakhulu ngembiko ethi umnotho wakwele South Africa usuwele kuhlandla lokungathuthuki. Abeqembu le-Highlanders bathi imizamo yabo eyokuvikela izehlakalo zobudlwangudlwangu iyaphumelela okwamagama. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakoBulawayo zithi izisebenzi zikahulumende ezaba ukudla kwe-social welfare zilenkethabechabi, injalo ziyabe zifuna ukufumbathiswa. Kuvika unompumelelo moyo ngokugcweleyo.
Namhlanje izimota zesiphala selizwe ezeGMB bezithwele umumbu usiwa endaweni lapho okuholelwa khona, kodwa izakhamizi zisola ukwenza kwababela lokhu kudla. Lababhalisayo bethi balomkhuba omubi wokudinga ukufumbathiswa lenkethabechabi. Unkosikazi Nomusa Ngiwane yisakhamuzi sakoBulawayo, yena-ke ukhala ngokuthi uhulumende uyehluleka ukuqondisa lolu hlelo ngoba ubugwelegwele buqhubekela phambili ekwabeleni kokudla.
Ngithi mina umumbonelwano ungazubona uyehlile khona phana abaningi abantu ngendlela eqondileyo. Umumbonelwano ngowe-social welfare kodwa ifoko abantu bezanupiefu, abantu bephathi bakhethana, abantu bona la bakhethana, banikana ngokwazana, abantu abaningi khombana bakhozi abagulayo, abanye sibabona i-old age, eyinye babisele izindlu bengawuumbonelwano. So sizibuhlungu kakhulu kwabeshabalala ukuthi kwenzekalizitoezintoezikhanile. So abantu babona be-social welfare babakhona bezidistributhela umumbu wabo ngendlela eqondile, abantu babungcono.
Abatholiswa ukudla ngezinye izikhathi bayeqiwa ngoba bengafumbathisanga ababela ukudla. Okusolwe kakhulu ngunkosikazi noMathemba Moyo othi abantu abakhulileyo bazayithathaphi imali yokufumbathisa khona ukudla kumele kuphiwe kungelambadalo.
Lami lo mama over 65 kulosisi wami ohlala ngathi ngumakhelwane kamunye u-under 30. Wathi lethi ID yakho sihambise kumemba le yephathi leyo and uzohola umama. Mina kahle ngabuyela emuva ngoba babefuna ukudiswa. So ngabona ukuthi vele first of time banikana ngokwazana le ngomdiso nangemali. Manje ugogo over 65 uzayithatha kuphi imali?
Umnumzana Mandla Chuma uthe kade uhulumende waziswa ngokungahambi kahle kohlelo lolu.
Ngithi indaba le yokupha ukudla kukhethwa abantu ngokuzingenela kwezombusazwe kumele iphele ngoba iyabhidlisa kayakhi ilizwe. Kodwa kudala abantu bakhomplena ngale ndaba, uhulumende la isitu uzayilungisa. Siyamangala ukuthi kuhamba njani ingalungisa, so thina besicela kuphele asikufuni.
Uhlelo lokutholisa abantu ukudla luqhubekela phambili emadolobheni, noma nje izisebenzi zikahulumende zicalwa ngokufuna ukufumbathiswa kunye lenkethabe chabi. Uhulumende usebenzisa amalunga ezanu PF ekubhaliseni abantu abaholayo kodwa iningi labo izwe jikelele langcwabe calwa umlando wokutholisa labo abakubandla elibusayo labafundi bathisayo kuphela. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Umanyano wabafundisi benkonzo yeRoma oweZimbabwe Catholic Bishops Conference ukhuthaze uhulumende ukuthi evimbe udlakela kanye lokwethuselwa kwabantu ukuze ukhetho lomnyaka ozayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo ezasuthisa wonke umuntu. Embikweni abawethulileyo, abafundisi beRoma laba bakhuthaze njalo uhulumende ukuthi eqalise uhlelo lokufundisa uZulu ngokuvota kanye lokubhalisa kugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voter registration. Bathe njalo abamabandla aphikisayo labo kumele bavunyelwe ukwethula imbono yabo emisakazweni lasemaphephandabeni kahulumende. Abafundisi laba baxwayise njalo uZulu ukuthi engaze aphatheka kudlakela njalo avote ngokuthula. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwele South Africa zithi zikhathazeke kakhulu ngemva kwembiko kahulumende ethi umnotho wakwele South Africa usuwele kuhlandla lokungathuthuki i-recession ngesiNgisi. Kuvika uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
Ingcitshi kwezomnotho zithi kungahle kube lobunzima bempilo obukhulu kwele South Africa kulandela kuwela komnotho welizwe esimeni songakhuli. Okungenise umnotho kwele South Africa kulesi simo yikwehla kwenzuzo kwezokulima, ezokwakha lezokudla okuzinhlangothi lapho kusebenza khona iningi lezalwane zeZimbabwe. Ezinye inhlangothi ezehle kakhulu ngezokwenjiwayo ezemali nenhlelo esebenzisana lamabhizimusi. Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Lesiba Mothata uthi ukuwa komnotho lokhu kuzabangela uhlupho olukhulu kuloba ngubani ophila ngokweyama emnothweni wakwele South Africa.
When the economic activity is weak, it means people are gonna...
Nxa umnotho ungasela mandla njengalokhu, amahola okusebenza azakwehliswa. Imisebenzi yesikhatshana izaphela. Kwesinye isikhathi labo abasebenzayo kugcina kuthiwa bafake kabutsha izicelo zokudinga umsebenzi, kanti abanye bangahle bagunyulwe nxa umnotho usunje.
Izizalwane zeZimbabwe zonake zithi zikhathazeke kakhulu. Kulabe Zimbabwe abedlula izigidi ezimbili abahlala kwele South Africa, iningi labo lisebenza endaweni zokudlela, kwezokwakha, kwezabomantshingelane, kanti abanye basebenza. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Ntandomoyo uthi sebesesabela ukuthi iningi lizalahlekelwa imisebenzi.
Iningi lethu lisebenza ema-restaurant, and ama-restaurant mayisikunje kuyi-recession akubi busy ngoba abantu bathenga izinto eziyizidingo zempilo kakhulu kulokuthi bayezijabulisa. Osekungenzeka ukubana abanikazi bamabhizinisi ba-retrench-e okunga-affect-a iningi lethu, kuthi kulabanye bethu basadinga umsebenzi, so kusazoba nzima kakhulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thembisile Nyoni uthi njengoba bese-South Africa uyadinga amadlelo aluhlaza, isimo somnotho esibilesi sizabadlisa imbuya ngoluthi.
Ayinambona ngathi thina njengamaZimbabwean it will affect us in two ways. Ngithi njengoba nathenga same stores that they buy, and after that we have to send the staff home and siyakubhatalela wonke lokho, and then socially as well, because already even animosity ukuthi ama-foreigners babathathela umsebenzi. Economy if it's on recession kuzokwenza futhi ukuthi besonta ama-foreigners more.
Kodwa isiphathamandla sebandla libusayo kwele South Africa ele-ANC umnumzana Enoch Godongwana obona ngezentuthuko kwezomnotho kuleli bandla uthi lesi simo sizaba lomthelelo omubi ngitsho lasemazweni angumakhelwane.
Our economies are outgrown the SADC protocol.
Umnotho wamazwe eSADC uyadlelana ngenxa yezivumelwano esilazo enhlanganisweni yeSADC. Ngakho-ke ukuwa komnotho wakuleli kulomthelela kwamanye amazwe njengoba iSouth Africa isithengiselana lamazwe eAfrika kakhulu. Yiloba yini enzakala kwezomnotho kwele South Africa izaba lendosela emazweni angomakhelwane.
Inxa yokuwa komnotho eZimbabwe, izalwane zeZimbabwe eziningi seziphila ukuzothenga impahla kuleli ziyadingisa ekhaya. Nokudla abaningi sebethenga kuleli njengoba kumnotho wakuleli lawo usuntengantenga. Ingcithi zithi intengo yezinto izaqonga ukuzabangela ubunzima kwabeZimbabwe laba. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esilala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngengwalo zokuphephela lokuhlala kwele South Africa ezikhanya sezizaphela. Njalo sokuhlupha ukuzithola, thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokutholakale izihlephu zendizamtshina yebutho lakwele Myanmar enyamalalethwe labantu abalikhulu ngeviki edluleyo. Abogatsha olubona ngendaba zemngcele bathi lezi zihlephu zitholakale emkhando we Horseshoe Bay. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko kwele India uselandule imbiko ethi ukucutshungulwa okwenziwa umsakazo weradio letelevision odume ngokusola uhulumende ikuncindezela amalungelo okwethulwa kwezindaba okukhululekileyo. Abasakhulayo abangamachomi ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka baphakathi kokulungiselela ukuza ngapha eMelika ngolwesine ngeviki ezayo ukuzoqhuba izifundo eziphathelane lezamabhizimusi lobukhokheli obuqotho emakolishini achiyeneyo. Uhlelo lolu lusungulwe ngomnyaka ka-2010 ngowayengumongameli weMelika ngaleso sikhathi uMnumzana Barack Obama lu-Young African Leaders Initiative lwazoguqulwa ibizo ngo-2014 soluvizwa ngeMandela Washington Fellowship. Injongo yalolu hlelo ngeyokuthuthukisa abasakhulayo bezwekazi le-Afrika. Abasakhulayo abaphatheke kulolu hlelo abavela emazweni achiyeneyo lonyaka bayinkulungwane eyodwa. Sixhume omunye wabo uMnumzana Mthabisi Ndlovu, yena othi uyathokoza ngaleli thuba.
Ngithabe kakhulu ngethuba leli ngithiwe ukubana ngibe part of iqembu leli elambe USA. Kutho khulu kakhulu ngoba ithuba elingatholakali kalula.
Kuyini kahle kahle okwenzayo empilweni?
Mina ngenza ama-videos for ama-music videos. Ngenza ama-video njalo inhlelo ze-TV. Ngenza njalo i-project okuthiwa yi-On the TV esiyenza lapha eBulawayo, basically esupporta ama-entertainment yakhona apha kuBulawayo.
Isekela ngayiphi indlela, isebenza njani?
So into esenza ku-On the TV ukuthi sinikeza amathuba okubana sinikeze i-exposure kuma-artist awebulawayo. Esenanzelela thina ukuthi yiningi labo abathola ithuba lokuthi bephuma kuma-TV ethu ngenxa yokuthi babekhompyutha lama-artist amakhulu lama-celebrity, kodwa so sithi ukuthi laba abama-artist amancane balitholi lelo thuba. So thina sisebenzisa i-online media basically ukuthi sicreate ama-programs online asupporta i-entertainment yakoBulawayo.
Zitholakala kuziphi inkundla inhlelo okhuluma ngazo lezi?
Waka sikhathi sisebenzisa ikakhulu YouTube le-Facebook ukubana sikhrethe ama-videos esingathi thina ngama-episodes our entertainment ayabelandela kakhulu ama-events ayenzakalayo abe-organize ngamathi sona la amancane amaningi kakhulu abekhonapha kobulawa esikhathi esiningi.
Liyabuya ngeviki ezayo, uzaba uqhuba izifundo zani njalo uyoba ukuliphi ikolishi?
Okay, so mina bangifake e-University of New Mexico. Lapho sebefunda kakhulu mayelana nezama-business, business and entrepreneurship khona ngale.
Kuyini kahle kahle okhangelela ukukufunda?
Ngale ngikhangelela ukuthi mhlawumbe ngingathola kakhulu izifundo mayelana ngokwenza indaba zinto zama-business, ukuthi mhlawumbe ngingenza njani ama-project engiwenzayo ukuthi ngenze ukuthi abe i-business engabi inkulu mhlawumbe. Njalo ngikhangelela ukuthi ngingakhonnecta kumbe ngathi ukuxhumana labanye ama-African leaders khona ngale lapho sebesikhona kanye lamanye ama-leaders akhona ngale i-USA ukuthi mhlawumbe sebe singatholi ama-mentorship lama-ideas ukubona sikhule njani ku-business.
Umnumzana Mthabisi Ndlovu ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Lithiye indlebe kusasa, sizaqhubeka sikhuluma labanye abakulolu hlelo ngendimi zonke, ngolimi lwesiShona, ulimi lwesiNgisi langolimi lwesiNdebele. Zonke indimi lezi lingazithola ebulenjini. Namhla kuhlelo lwethu lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe sixoxa lo mnumzana Stan Ncube osehlale kwele Botswana kweminyaka embalwa.
Mina sengileminyaka engu-17 ngiseBotswana, njalo kathesi ngikhuluma lawe ngisePikwe.
Yindawo enjani? Ungatshela abalaleli ukuthi iPikwe yindawo enjani ikakhulu labo abazi Mbijana iBotswana?
iPikwe singathi yi-mining town, idorobha elibanjwe yi-mine, kumbe singathi elali banjwe yi-mine e-BCL. Umine lo ugebha i-copper le-nickel, kodwa umine lo uvale ngo-October umnyaka ophelileyo. So sikhuluma kunje, lidorobha eselingathi selifana labo Mangura kumbe labo Tama TV, kwakulama mines khona, kwavalwa ama mines. Abantu khonapha bayahlupheka, abalamsebenzi ngoba amankampani wonke kade elapha ngoba athole imisebenzi e-BCL. So kathesi ugovernment uyazama ukuthi avuse lo mine, amayinzi esithatha avela phandle, kodwa kuyehlula. Kodwa abantu balahlala belokhu belethemba becabanga ukuthi kumbe azavuka kusasa bezwa kuthiwa umayini usuvuliwe.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi impilo yakhona injani lapho?
Hhayi, impilo yakhona inzima kakhulu ngoba nxa ngizikhathelela ukuphila kwami yonke la ngalapha ngilabo 35 years. So bathi kusukela kusasa khona bazabe senza ama-raids abo amapholisa befuna ukukhipha abafana bonke abakithi abangela maphepha aqondileyo. So into ebuhlungu kakhulu ukuthi into enjalo abayithathi njengento eyenziwe umuntu oyedwa, bathi lonke abantu avela khona le Zimbabwe funa ukulibisela ekhaya. Uhlala uwumuntu okwazi ukuthi hhayi umuntu emzini, kungakhathalekile ukuthi usule eminyaka emingaki uhlezi khona. Into esizwisa ukuthi ungakhulu yona le.
Lina elihlezi khona ngapho eBotswana lithwaliswa nzima ikakhulu ngabesilisa abathi libuye ukuzobathathela abafazi, kuliqiniso yini khona?
Singathi kuliqiniso phakathi ngoba abesilisa bala bakhule endaweni elabafazi abaningi, bakhule bengela esingakuthi ukuhlonipha abafazi. So thina esivelale ikakhulu abo buya bengelabafazi, nxa befika lapha ethola umfazi bethola i-girlfriend, kukhanya kulomehluko, isiphatho sakhona silomehluko kakhulu ngoba ekhaya savela sakhuliswa sisazi ukuthi abafazi bayahlonitshwa njalo umendo uyahlonitshwa. Kodwa kukhanya ngani i-culture yala abantu ngabanahlonipho kwindaba lezi ezifana lezi ama-affairs ama-marriage, kugcina kungani abafazi balapha bathanda amadoda avela phandle, then abantu abesilisa balaso bekuboni ngani abantu avela phandle bazobathathela abafazi. Indaba engani inzima khonapho.
Nxa ufunywane ulecala esinye isikhathi uyahlatshwa iqolo lapha ngemvubu, udaba lolu lubhaho kunganani lokutshaywa kweZimbabwe ikakhulu?
Hayi, udaba lolu ludaba oluhle kakhulu ngoba into abayenzayo nabakibo bafakwa sibili imvubu, kodwa ikuthi abafana bakithi labo bafika lapha begange kakhulu, begcine labo behanjiswa khonale enkosini esiyafakwa imvubu. Kodwa angeke sithi into eyalungiselwa thina, into yabo esayitholi khona bevele beyenza. Yethi wonke umuntu ophansi kweminyaka yonke engi-35 kusehla angenza amacala aphansi lawo okweba okunyokunjalo yahanjwe enkosini bemfaka ezimbili ezintathu.
Manje lona udaba lwemisebenzi lunjani khona ngapho kakhulu kuzizala nezezimbabwe?
Ya leyo siyindaba esinzima ngokuba sebakufaka kathesi ukuthi siyaphelala umnyaka amankampani wonke afuze ukuba sele plan yokuthi wonke umuntu ovela phandle ovele ngumbekhaya ngumbevele eZambia ngumbevele ngathi ugcina nini. Abasa-renew ima-permithi, abasa-vumela abantu abathi ukungena emsebenzini ngoba bathi bona sebathrena abantu babo baningi. Ngaba kule qiniso khona ngoba ugovernment lo wayehambisa abantu esikolo, bahambe esikolo babaningi kakhulu abantu la. Into abangelayo i-experience. Then ama-investors wona abanikazi amakhampani bafuna umuntu ole-experience. Abantu bale-experience bavela eZimbabwe, bavela eZambia. Ikakhulu ama-mines ngokuthi ba iBotswana kayela ma-industry, ayela production eningi. Kugejwa kakhulu i-diamond, kugejwa igolide, kugejwa i-copper. Abantu bale experience ngemsebenzi enjalo bavela khona le Zimbabwe laseZambia.
Isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi umnumzana Dumi Moyo uqhuba inhlelo zokudinga imali yokusiza abasakhulayo ngendlela ezijiyeneyo emangweni wefilabhusi lapho adabuka khona. Umoyo usanda eqeda kwakha izindlu zokufundela esikolo seMapengani Primary School efilabhusi. Umoyo utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi ukhangelele ukuqhubeka ngalumsebenzi esakha amaklasi eNkankezi Secondary School laso esisefilabhusi.
Akulanto ekwenza eyenza ngizwe kuhle kamnandi njengokuphumelelisa inhlelo zabantwana ikakhulu. Into engenza ngizwe kuhle kakhulu kungenza ngizwe kuhle sikuthi nxa abantwana bebefundela phandle sebelendlu yokufundela
umphakathini eZimbabwe ke bayakuthakazelana na.
Ah, lokhu zelo uthi isiqindi sonke siyakuthakazelela kakhulu engikwenza isiqindi sonke sibili esefilabhusi. Ilokhu zelo imibuzo yakho le mihle ngoba saqalisa umuntu ozahulumende owasiphathisayo kakhulu ukuthi supporter ukuthi into yonke ihambe kuhle ngulo osehambile ukukhutshwa ekhaya uNaison. Wayekhona sibili kulolo hlelo wabonga le church le engisebenziselana layo lapho elokuzini i-Methodist lapho e-Coventry.
Awungitshele-ke lapho ububuthanisa imali yokusiza inhlelo zakho lezi ubhekane le nkinga ezinjani?
Kakhulu ezinkulu kakhulu ukuthi abantu ungababiza kakhulu abantu baseZimbabwe ukuthi babuye balisupport abaningi akababuyi. Anti uzakhumbula ukuthi ngo-April sike saba lohlelo lokuzama ukubuthanisa imali yale project esilayo eyokuyancedisa u-B6 empilo. Balihle kanyana nje abantu ababuyayo. Kwaba ngcono khonokho ukuthi laba ababuyayo benza sakwanisa ukubhadala ama-expenses ehoteleni lapho esasenzela khona.
Awungitshele-ke njengoba usuphumelele ukhangelele ukuthi uzabe usungula ezinye inhlelo na?
Already khathesi ngilo hlelo lalilo olokwa-B6 ukuthi ngincedise i-B6 and kule sikolo okuthiwa yiNkankezi. Ngifike khona khathesi babevele becelile ngo-August odlulileyo ukuthi sicele ukuthi basibancedise.
Uzabe udinga usizo olunjani ukuze uqede uhlelo lolo?
Ngifisa ukuthi ngangiyathola uncedo lwemali, uncedo lwezandla, kungama-expertise okuthi i-structure sifakwe laphana kunokuthi kuze kubhadalwe umuntu.
Lo ngumnumzana Dumi Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi, olenhlelo zokuncedisa abasakhulayo efilabhusi lapho adabuka khona. Kwezemidlalo lamhlanje isiphathamandla seqembu lenguqu ele-Highlanders umnumzana Nhlanhla Dube uthi imizamo yabo yokuvikela izehlakalo zobudlwangudlwangu iphumelele kakhulu emdlalweni wabo leqembu le-Triangle. Kubika uJoseph Njanji.
Udube utshayele ihlombe abalandeli beqembu le-Highlanders ngendlela abaziphathe ngayo ngesonto emdlalweni waleli qembu le-Triangle. Njalo uthi ukusebenzelana kweqembu lebhozo amapholisa kanye lenhlanganiso ye-Premier Soccer League kuphathise kakhulu ekutheni umdlalo udlalwe uze uphele kungela sehlakalo esiphazamise ukuthula enkundleni.
Sithanda ukubonga kakhulu abantu ababuyile kuzobukela njalo besekela iqembu labo lokuthi balisekele kungela lobudlwangudlwango. Sithemba ukuthi abalandeli bayilenda abaqotho bazaqhubeka benceda besiza iqembu. Okunye okwenzakeleyo ukuthi sikhulumisene sabambisana sabonisana lamapholisa le-PSL le-City Council ukuthi sehlise lokho okuthengwa kusemambodleleni. Abantu bathenga benelisa ukuthenga amanzi lama-drinks kodwa abesethelwa-ke kumathambo.
Olilunga lenhlanganiso ebunjwa ngabasekeli beqembu le-Islanders e-Heart and Soul uPicot Hadebe laye utshayele ihlombe abalandeli baleli qembu ngokuziphatha kwabo kuhle esithi isifiso sakhe yikuba kuhlale kunjalo.
Kuvele kuhlala kunje abalandeli bebhosto bahlale benje bangangeni kubudlwamdlwamo. Okunye labo bahle babone ukuthi sisimo sibi bahle bazitshela ukuthi singaqhubeka sikwenza lokho singangena engxenye engozini yokubotshwa. Ubabonile bengena thinamhla isimo sibi kuningi sikubambileyo emagedi.
Owandlelela iqembu le-Islanders njalo ngomunye walabo abakhangela ngokwenzakala emasangweni okungena enkundleni uKainot Luphahla ugcizelela amazwi kaHadebe awokuba banqabele ukungena botshwala okuningi kabi abalandeli abakade befuna ukungena labo enkundleni.
Sisebenzile sibile emagedini lapha sibambe utshwala obuningi sibili kusetshenzelwa ngalo emagedini ngale khonoko kutho itikiti lilinye abalijabuli liyabhoda liyengena ngalo sikustopile konke khonokwabo. Into ekumele sihlale siyenza sesifuna ukuinkriza amamashazi khathesi ebe maningi. Abanye bebe phezulu abanye bebe phansi abanye bebencedisana lamapholisa emagedini khonapha.
Iqembu le-Islanders lijeziswe kabuhlungu inhlanganiso ye-PSL ensukwini ezisanda kwedlula ngemva kokutholakala lilecala elokuba abalandeli balo badale ukuba umdlalo walo leli Dynamo ungafiki emaphethelweni ngenyanga edluleyo. Leli qembu liphinde letheswa elinye njalo icala elifanayo ngemva kokuba umdlalo walo leli FC Platinum lawo ungasafikanga emaphethelweni ensukwini ezisanda kwedlula, kodwa impumela edale elihlalwe kuthonisiswa lolu daba ayikazakali. Inkokheli zeqembu le-Islanders zithi zizalabhela ukuba kwesulwe isigwebo esokuba lemukwe imiklomelo emithathu kanye lokuba lihlawule inkulungwane ezine kuyisijeziso esokuba abalandeli balo yibo abadala ukuba umdlalo walo leDynamo ungafiki emaphethelweni. Iqembu le-Islanders lithi kumele kube lokusebenzelana ndawonye phakathi wazo zonke inhlanganiso eziphatheke emdlalweni wenguqu ukulwisana lobudlwangudlwangu. Yikho nje ngesonto edluleyo kube lokubambisana phakathi kwalo lamapholisa, umasipala kanye lenhlanganiso ye-PSL. Ngimele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Phetha ezosuku sikhangele bezihamba phambili. Izakhamizi zakoBulawayo zisola inketabetshabi ekwabiweni kokudla kwe-social welfare. kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.